Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 9 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Kufe abayisishiyangalombili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose ikhulu bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Kulutshwana ke esingakulindela kulaba abathunyelwayo ukuthi bazafika bawenza umahluko.
Iqula likamongameli wakwele South Africa elifike eHarare izolo lithi lizahlangana labo bonke elidinga ukuhlangana labo, lanxa abezanu-PF beqina ngokuthi kalisoze lihlangane lamabandla aphikisayo.
Kukhona ngaphakathina kwabo kwampana uhulumende okade sesidla lama-China wona lawo.
Kulandela ukumangalelwa kwakhe enkantolo, uhulumende uthi kaseyikuvumela amankampani akwele China ukwemba amalahle eWange National Park lapho okugcinelwe khona inyamazana zenhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile izolo laya kumakhulu amabili lamatshumi phose amabili 218 kulandela ukubhubha kwabantu abayisishiyangalombili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabeHarare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ngowemashonaland east. Ababanje umkhuhlane lo izolo bangamatshumi ayisishiyangalolunye 90. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selokhu waqhamukayo laya ku-7,388. Asebesindile labo bakhwele ngabangamatshumi amabili lambili baya ku-5,477. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu phose ayisikhombisa 1,693. Iqula likamongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzecwayisisa okuhluphayo elizweni, ikakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende. Lithi lizahlangana yiloba ngubani elimele lihlangane laye, lanxa abebandla lezanu-PF beqina ngokuthi kalisoze lihlangane lamabandla aphikisayo. Umkhokheli wequla leli umnumzana Ace Mahashule utshele intatheli zindaba ekufikeni kwabo ebusuku izolo ukuthi ngaphandle kokukhulumisana lamalunga ezanu-PF kulabanye abadinga ukuhlangana labo ukuze babaphe icele labo ngokuhluphayo elizweni. UMahashule uthe lanxa iqula lakhe lisazophuma lesinqumo bazahlangana yiloba ngubani abadinga ukuhlangana laye kunkulumo eziqala namuhla. URamaphosa uthumele iqula leli kulandela ukukhonona kwabanengi besithi uhulumende weZANU-PF wephula amalungelo ngokuthumba lokutshaya abachothoza umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa ugcizelele izolo phambilini kokufika kwequla leli ukuthi lilanda ukuze khuluma labo kuphela kuyi ANC lezano PF hathi abamabandla aphikisayo ngoba esithi akulahlupho eZimbabwe. Kodwa amazwi kamahashule akhomba ukuthi balakho ukuhlangana lenhlangothi ezitshiyeneyo njengokumemezela kukamongameli Ramaphosa. Iqula likaRamaphosa lakuqala elize eZimbabwe ngenyanga edluleyo liphenduke libone umnangagwa kuphela ngemva kokulivimba ukuhlangana labamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo. Yena othi iqula leli kumele lihlangane lenhlangothi zonke ezigoqela iMDC Alliance.
Abantu esidila labo la ngabantu abashaya ikhu iAfrika nomhlaba yabayekela lokho kukodwa kwabanikeza amandla kwabanikeza amaphiko ngabantu futhi sesibone kaningi ukuthi into okuthiwa iconstitution abayazi kulutshwana ke esingakulindela kulaba abathunyelwayo ukuthi bazafika bawenze umahluko kodwa ke phela ngoba ingcindezi ikhona nayo futhi izano sabadinga abangani ukuziqhubeka iphila ingazama mhlawumbe ukuthi siyibone isivalamehlo kodwa siyakwazi ukuthi umncane umahluko abazowenza. Yebo, leli thimba lokuqala lathola ukugxekwa kakhulu ngoba abantu ababehamba babengabantu ababe nobudlelwane neZimbabwe indlela eziningi kodwa ke akukho okutheni esingathi thina siza kulindela kubo laba abahambileyo ngoba into enkulu kakhulu efiswa ngabantu beZimbabwe ukuthi laba bahambayo bekwazi ukukhuluma nezinhlaka ezinenge ikakhulu amaqembu aphikisayo iqembu elikhulu okufana neMDC kaChamisa nezinye ke inhlangano zomphakathi ezikhona ezibhizi lapha zizama ukuveza ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Sizabona ukuthi ngabe laba bazoya bazokwazi na ukuhlangana nabo bonke labo bantu ukuze phela kuqoqeke umbiko oyiwo udingayo yena uSirele ukuze akwazi ukungenela entweni yaseZimbabwe.
Sesibonile ezinye njalo iziphathamandla zebandla lezano PF zisithi iqula leli lizaveza sobala ukuthi kulabantu abasebenza lamanye amazwe ukufuna ukugenqula uhulumende kamongameli Mnangagwa engani bathi bazathatha uhlangothi lwabo. Ubona ingani kuzayenzakala lokhu yini?
Yilokho esifisa ukuthi kungabe kuyenzeka kodwa ke izano siyazi izano PF iyafisa futhi izozama ngendlela zonke ukuthi khona lokho ekushoyo ukuthi kunabantu abathunyelwa amanye amazwe ukuthi bezotshintsha uhulumeni waleliyazwe inkulumo endala osekwathi oselokho nje kwathi inhlo kusukela ngathi ukufonywa kweMDC ngo-99 kodwa siyakwazi ukuthi akusikho konke lokho. Siyathemba ke ukuthi ke bazozama ngamandla wonke ukuthi balethe bonke abantu abathintekayo unquba kaxaka eqhubekayo eZimbabwe bezwe ukuthi bathini bengathathi isinqumo esicheme nje iqembu elilodwa okuyizano PF ukuthi lokho uma kungahamba kahle sizathola umqulo esikwazi ukuthi mhlawumbe ungasenza ukuthi izwe liye phambili kodwa ke uma ngabe kuukuthi bezolalela izano PF ngoba phela siyakwazi ukuthi kukhona okunye inhlasana ekhona la kumaqembu la azithi alwela inkululeko azigcobile ukuthi kufanele abuse engaphikiswa uma ngabe kukhona ababaphikisayo bebe sebehlangana ngasese bezame ukuvikelana. Siyathemba ukuthi akuzukuba njalo.
UMnumzana Zenzo Nkomo ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulandela ukumangalelwa kwakhe enkantolo inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwemvelo, uhulumende uthi kaseyi kuvumela amankampani akwele China ukwemba amalahle eWange National Park lapho okugcinelwe khona inyamazana zendle. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende usephumele sinqumo sokuvimba imisebenzi yokwemba endaweni zokulondoloza imvelo. Uhulumende uthethe isinqumo lesi ngemva kokuchothozwa nguZulu lokumangalelwa emthethwandaba inhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association phezu kokuvumela inkampani ye-Afrochina Energy leZimbabwe Zhongxin Coal Mining Group ukugebha amalahle eWange National Park. Umutswangwa uthe njalo ukugejwa kwegolide mahlayana emifuleni lakho akusavunyelwa. Sixoxelo Meliwe Pinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Lapha sidila lohulumende wama dealers wabantu abayibo abaluthayo basebezinikele ukuthi khona sambeni siye kudla eWange National Park becabangela ukuthi abantu abazoze bekunanzelele ngoba I think into esobala ukuthi uhulumende wonke ocabangayo angeke wavuma ukuthi lapho uhlezi khona inyamazana zethu ngoba laphana in terms of ama inyamazana zethu ayikho enye indawo lezinyamazana ezininzi ukwedlula eWange National Park. So ukuthi umuntu edeliza ipark enje yana sithena ufuna kwemba amalahle kusobala ukuthi kuyatshengisa ukuthi khona kukhona wayidlile ngaphakathi na kukahulumende. Khathesi sebebonile ukuthi babanjwe izandla ziphakathi na komgano, lokhu kunuka kusiya phezulu okutshengisa ukuthi kukhona ngaphakathi na kwabo kwampana kuhulumende okade sesidla la China wona la.
Abantu abaningi bathi into esobala e-obvious ngesiNgisi ukuthi akula misebenzi yokwemba emele yenziwe endaweni ezigcinelwe khona inyamazana. Uhulumendu bengakunazeleli yini khonoko?
Uyabona umuntu nxa esenza ama decision engayenzeli ilizwe njengomuntu ophakathi na kukahulumende kodwa abe ngumuntu oyenza ama decision ezenzela yena ukuthi edle, isikhathi esiningi i-common sense iyabe ingasasebenzi kuye. Sile problem yokuthi kuluhulumende umuntu ongumongameli ukhanya ngani ukhona kakhulu ngaphakathi na kwezama mines, bese kusuka khona apho ke bese sithatha onguye onguminister wakho noma mines yena vele ungubusiness partner wakhe upresident kwezintweni zama mine. So ngokubona kwami ke kungabantu ababezicabange bodwa lapha kokuthi ukuthi bona yibo abalama shares ngaphakathi na kwalawo makampani zama China. Singakucubungulisisa kakhulu ama journalists ekukhangelisise azananzelela ukuthi khona bakhona abakhulu phakathi na kukahulumende akade bekhona ngaphakathi na kwecompany naleyo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli wePhinga North edale lePhalamende. Ikomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isisungule uhlelo lwabomakhalekhukhwini olokuceba abenza imisebenzi yenkohlakalo kumbe i-app ngesiNgisi. Umgcini sihlalo walikomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele umsakazo we-ZBC ukuthi lolu hlelo luza kwenza kube lula ukucebisa likomishini ngenkohlakalo umamangala engazivezanga. Kodwa ucubungula izombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lolu hlelo kalusoze luphathise ngalutho ngoba abantu vele kabayithembi ikomishini le.
sesabela ke njengezalwane zeZimbabwe ukuthi ke asoze sibabone bebotshwa ngoba nampa ke umphathi ntambo ke adebe ngumphathi ntambo sababona bebotshwa sabona bekhululwa bese kusithi labo ke abakhalela ilungelo loluntu ke abakomplaina kakhulu ngokohlakala ekhona elizweni ibe sibabona ke beqeda izinyanga bevalele behamba emthethwandaba befakwe ke izinsimbi enyaweni lezandleni so kuyadanisa nje akuniki intshukuntshu ukuthi ke luhleli lo olufuna ukuqeda inkohlakalo kodwa sibonani luhlelo nje luzabe lukhetha ke ezilemkhaza ke kuthiwa ke ezinkulu zakhona
lona ugajalwe Zakh siyabona ukuthi kade abantu bakhala ngokuthi abantu bayabanjwa bebotshwa kodwa bevuke bekhululwe ubona ngani kuzaphela yini lokhu sibone sibili begwetshwa abantu eminyaka leminyaka kusiya ngokuthi babe bedala ecala abantu
elizweni leZimbabwe kuya ngokuthi ungubani owangaphi ukuliphi ibandla wenza msebenzi bani ezinkulu siyabona ziyabotshwa ziphinde zikhulule bese kusithi ke laba ke abangaziwayo kumbe abangela mali abangekho kubandla lezano PF abangekho kuhulumende yibe sibabona ke bezabotshwa ke sakunanzelela ngesikhathi sezano kamgabe ebebopha laba babengekho kufaction yakhe kube yibo ukuthi abakhorapa kathese kungeneke lo uhulumende okhona layo usebopha labo futhi abangekho ke kufaction yakhe kumbe abakumabandla aphikisayo
manje ngokubona kwakho i-app yona le ubona ungani abantu bazayemukela na kumbe layo abasoze beyithembe njengalokhu abakwenzayo bengathembi yona iZakh ngokwayo
angiboni abantu beyithemba yena leyi app yeZakh babe besesabela ukuthi ke ungathumela umlayezo ombiko ukuthi ubone kusenzakala inkohlakalo ngapi nxa lowo muntu evele ekusystem wena ngoso zaba haraswa ke ngoso zetheswa icala lokukhulu umamanga into engelapho fakazi
umnumzana Edwin Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ehlaziya umumo wendlala emhlabeni jikelele e-Food and Agriculture Organization ithi kulengozi yokuthi eZimbabwe lamanye amazwe asemhlubulweni wezansi e-Africa alakho ukuhlaselwa zintethe lonyaka. Eziza kudla ziqede izilimo zithiye izigidi zabantu zisendlaleni njalo zithanyele lamadlelo ezifuyo amanye amazwe la abalisa eBotswana iZambia leNamibia kumbiko esanda kwethula inhlanganiso le ixwayise uhulumende bamazwe la ukuthi balungiselele ukulwisana laloludubo Umbiko lo uza ngesikhathi izanosi zomkhathi zisithi kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Uza njalo ngesikhathi izigidi zabantu kuleli zihlaselwe indlala. Sixoxele ukhansila wedethe umnumzana Stanley Torima yena othi inengi esigabeni sakhe lidinga usizo lokudla.
Uhulumende ulayo iprogram ye-social welfare but iprogram ye-social welfare iyakhangela ukunika abantu ukudla lokhu ekhangela ama-age abantu from 65 and above and labanye abathi ngesingizi aba-vulnerable kakhulu but inkinga ikhona ngeyokuthi indlala ayibandlululi ukuthi ukhulile kumbe usesemncane so ewange definitely lapha esigabeni sami sedethe lapha iward 18 abantu bathwele kanzima le ndaba yezokudla lezi unfortunately idethe bayakhuluma sithi iperi ebheni okuthi ungathi lidorobha ungathi kuyini so ezinye inhlelo ezitholakala on the countryside njengaba kuthi emareserve mba ama-neighboring wards ami njengesile ward kumbe iluporte ward kumbe imabale kulahlanganiswa ezinjengobo-old vision ziyanceda but abantu abakhwani bonke but iproblem ehlangana layo kakhulu even ukudla kuvela ku-social welfare ngokokuthi kuyabuya sokudlula isikhathi eside kakhulu and abantu la bayisebelampile isintu sethu sithi abantu bayadla imini badle futhi ntambama so le 50 kg umuntu engayinikwa vele inyanga yasala siphela angasela lutho.
Ungathi bakhona yini kansila asebelamba okokuthi batshona ngendlala kumbe balale ngayo njalo?
Kwenzakala sili ukuthi abantu abaningi sebelala bengadlanga. Because sithi ngikhuthaza ukuthi even umongameli welizwe lo uminister we social welfare uSekai Irene Nzenza beke bebuye phansi lapho kulabantu khona bebone ukuthi hey indlala leyi inkulu okungakanani. Lokho is very common ukuthi akulabanye abantu sebelala bengadlanga. Uyabona ngokuthi ungangena e-police station laphana uzabona indaba zokutshontshwa-tshontshwa, indaba zokutshontshwa-tshontshwa ziningi ngenxa yokuthi abantu imisebenzi kayikho, abantu bayalamba, bayathina beyenza ezinye izinto zingafanelanga ukuthi beziyenze. Even khathesi kube waste ukuthi even emabhawa abantu abasakwanisa ukuthi bengangena emabhawa labana abatholi imali lezinye indlela esingasezo zisitsho emoyeni. But umumo kawukho right, honestly speaking.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi uhulumende uzaqala ukuvumela ukuhamba kwendizamtshina zeZimbabwe elizweni kusukela kusasa, kuthi ezivela kwamanye amazwe zizaqala ukuvunyelwa ngenyanga ezayo. Inkundla inye ithi njalo ababengabalweli bempi yenkululeko bathi bafuna ukuphiwa ama-passport aphiwa izicukuthwane zikahulumende, ama-diplomatic passports kanye lezicoco zama-honorary degrees. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani sagodwe Zimbabwe, linjani basakazi? Hayi, ngithanda ukulibonga basakazi Studio 7, bobaba labo mama, umsebenzi wenu muhle. Lisiphakulela uluju ngokwanto. Yalani lokhe linjalo madoda. Inkosi ibe lani kuze isihlanganise singabaphilayo lizokwenza umsebenzi ofanayo eZimbabwe nxa iZimbabwe zithe yakhululeka. Hayi, umsebenzi wenu muhle bobaba, uyancomeka. Ngiyaziswela izandla ezilithumi zokulibonga kanye. Ngicela ndizizwe libongekile. Siyalilalela madoda, lenza umsebenzi oncomekayo. Kalila sayidi eliyithathayo, kungabe kwezepolitiki, kungabe yikuphi okwenzakala eZimbabwe. Siyabonga ngomsebenzi wenu madoda. Nakusasa inkosi libusise, ibe lani kuze kube laphakade.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Mina ngisuke eNgayi. Mina ngithi mqondisi moyo shaya phansi kakhulu ngenduku. Hayi, induku yakho iyezwakala lapho eshaya khona, iyezwakala ngempela mqondisi moyo. Amadoda asegijigiji magcwala indawo yonke. Hayi, siyayizwa induku yakho ibambe kanjalo mqondisi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elenamibia lithi seliyekethise iziqondiso zalo zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. lepilitane lona lithi liza kwethesa owesilisa icala elilodwa lokubulala kanye layisikhombisa ukuzama ukubulala ngemva kokugwaza abantu ngenqamu ngesonto. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Izikolo eziningi sezivulwa kuleli lanxa umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka umemetheka. I-Johns Hopkins University ithi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-189,557 eMelika njalo wahlasela abangu-6.3 million. Kwezinye izabelo, abafundi sebebuyelile emakilasini, kodwa kwezinye bafunda bengekhaya ngenhlelo zokuxhumana kumakhompyutha. Kulabo asebebuyelile ezikolo, baningi asebewubambile lumkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Thina sesingaphoswe sibe lenyanga sivulile izikolo. Lapha izikolo ngama-county bebevula nje. Embona ungathi lilanga lokugcina kunamuhla lapha abantwana bonke okumele bahambe khona esikolo. Akulaqiniso ukuthi uhamba kwabo khona ngale kuzaveza imkhuhlane yini. Kodwa ke nxa silalela kwamanye ama-states siyeza ukuthi bayagula abantwana. Sebeqalisile ukugula ikakhulu laba be-college, ngoba be-college sebengaba ngama-adults, abantu abazenzela lokho abakufunayo. Yikho ke angazi ke khonapho ukuthi lapha kithi kuzathini, ngoba kithi lapha umkhuhlane lo ukhanya uphakeme uphezulu.
Bakhona abathi ukubuyela eklasini kufaka impilo yabafundi engozini, kanti bakhona njalo abathi ukufunda abantwana bengekhaya akubasebenzeli kuhle kuba buyisela emuva. Ungathini ngalokho?
Ukubuyela abantwana eklasini kungaba yinto enhle sibili kakhulu, ngoba abantwana bayafunda bengemakhaya, kodwa ke abantwana kabafuni ukuvalelwa kakhulu ukuthi ispace sakhona sibe sincinyane njengangekhaya. Bafuna indawo yokuthi baphume, bagijime, benze konke lokhu, badlale. Kodwa ke akulaqiniso ukuthi khonoko kuyinto esafe. Akusafe ngoba abantwana bavela emakhaya achiyeneyo, njalo labantu abasemakhaya khona ngale mizi kuchiyene uzamemethekisa lo umkhuhlane. Ngoba bengilalela njalo esenyuzini kuthiwa 500,000 abantwana abagulayo kathesi bebanjwe yilo umkhuhlane. So sibona ngathi ukuvula kuyinto enhle, kodwa ke umkhuhlane lawo ukhona khonapha. Mina owami umntwana kungathi kungangcono afunde engekhaya nxa kunje kuseselesi sigaba. Ngilaye oseyunivesithi akwazakala ukuthi ngimfundise ngekhaya. Lo ukhona ngale mpongo uhlala ngibamba isisu ukuthi ngizwe ukuthi uyaphumelela kabanjwa yilo umkhuhlane. Kuzima, akulula sibili.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abayisishiyangalombili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose ikhulu bafunyanwa belo mkhuhlane lo. Iqula likamongameli wakwele South Africa elifike eHarare izolo lithi lizahlangana labo bonke elidinga ukuhlangana labo lanxa abezano PF beqina ngokuthi kalisoze lihlangane lamabandla aphikisayo. Ikula leli lizaqala imihlangano yalo namuhla. Kulandela ukumangalelwa kwakhe enkantolo, uhulumende uthi kaseyikuvumela amankampani akwele China ukwemba amalahle eWange National Park lapho okugcinelwe khona inyamazana zenhle. Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.